Kuliqiniso ukuthi ubaba uKambarami Tinashe uxotshiwe kubandla le-MDC Alliance njengo-councillor ka-Ward 3 okutsho ukuthi akasenguye emsekeli kasodolobho wakoBulawayo. Wayevele exotshiwe ngehlandla lokuqala njalo ibandla kalizange lithole ukusuthiseka ngendlela abesenza ngayo ngesikhathi exotshiwe ukuthi uyananza zelela ukuthi ukwenza kwakhe akuqhubekiseli imbono yebandla phambili ikakhulukhulu. Kodwa ngalesi sikhathi kusanda ukuphuma lokho kwethulwe lidale le-High Court okube emqoka indlela aziphathe ngayo esezenza yena ophezu kwemithetho yebandla. Ibandla belimxwayisile ukuthi lisazohlaziya lesi sinqumo njalo liphe umkhombandlela wokuthi njengoba lase lithe kufakwe umlando Ncube njengo-deputy mayor kuzamele kuphathwe njani lolu daba luphathwe njani kwenzela ukuthi kungaphambanisi ukusebenza kwedolobha lakoBulawayo. Kodwa lizakhumbula ukuthi ngeviki elilodwa amabili adlulileyo kwenzakele ukuthi kwehlulekwe ukuthi kuhlalwe i-full council ye-council kulo deputy mayor ngoba ubaba uTinashe Kambarami ubengafuni ukuthi athathe izixwayiso zebandla zokuthi ameceleni kusalungisiswa lolu daba. Ngakho-ke ngokwenza khonokho kuyabe kutshengisela ukuthi kakafundi njalo kazimiselanga ukuthi abe umuntu ongaphansi kwesisekelo sebandla eliyilo elamenza wakhethwa njengo-councillor we-MDC Alliance ngomnyaka ka-2018.
Ibandla le-CCC lona lithi kusobala ukuthi uMnumzana Monzola usengenela kumbango wesikhundla sikamsekeli kasodolobho wakoBulawayo ngokuthatha leli nyathelo.
Okukhulunywa ngubaba uChiroza usomlomo webandla le-CCC, hayi lawo ngawotshwala asingeke siphike ngawo. Sina kasikwazi ukuthi umsebenzi wabantu olemkhombandlela ye-constitution esegcekeni echoyo ukuthi umuntu kumele aziphathe njani. Sitshile leyo mkhombandlela bese sisithi umongameli nguyofuna kube nje noma kube nje. Thina kasilakho lokho abalakho ku-CCC ukuthi abakhokheli babo bazenzele umathanda. Ku-MDCT kulandela i-constitution, ku-MDCT nje yonke indlela esenza ngayo izinto ilandela i-constitution. Ngakho nxa engasalandelanga lokho obekuthiwo njalo obekuyindlela yebandla ukuthi siphathe lolu daba, akulani lokuthi umongameli ubengafisa ukuthi kuthini, akulani lokuthi ubani ubengafisa ukuthi athi wehlulekile ukuzehlisa kubandla. Ayihloniphi nje noma ngubani i-constitution, kuyabe kusitsho khona ukuthi kayiseyilo lunga lethu. Angeke sisebenze ndawonye, asisebenzi ngokuthi upresident ucabangani, asisebenzi ukuthi uphatha amandla bani banyana ucabanga nebandleni, sebenza ngokuthi i-constitution ithini. Okwabo lokho kwe-CCC abakucabangela ngomonzora ngamaphupho abo bazatshelana, kodwa nxa sebephapheme bazalibona iqiniso lokuthi hayi sisebenza nge-constitution eyiyo uTinashe Kambarami angayilandelanga.